Ngibona mina kuyinto enhle kakhulu ngendaba yokuthi omunye upresident aphume kungena omunye okhethwe ngabantu. Kuyinto enhle njalo tjengisa ukuthi ilizwe kalibuswa ngumuntu ngokuthanda kwakhe, libuswa ngemithetho njalo kuhamba ngenhlangothi zikahulumende njalo wonke umuntu obusayo ubusayo elandela umthetho.
Ye, nxa sikhangela ke omunye upresident nxa sehamba khonaphana akumtshaya enhliziyweni sibana ukuze ukuthi gidi ukuthi ahambe sentshiya umbuzo enxa yikho kwenza ukuthi e-Africa kugcina kuhluba khona.
Kwele America ngibone kunjalo ngoba lamhla eqalisa umsebenzi ilanga lakhe lokuphuma umsebenzi uyabelaza ukuthi hayi ngelanga elinje ngizabe ngiphuma umsebenzi nxa lingayisiloleli elinyanga lesibililele. Ngibone ngani khonokho kwenza kube lula kakhulu umuntu azilungiselele ngesikhathi sokufika kube sekwenzakala. Manje kwele Africa silodubo lokuthi opresident abaningi veza ubuhlungu kakhulu nxa sebephuma embusweni ngoba sebejayela ukuthi bona umbuso ngowabo njalo bengazange babe lelanga lokuphuma ababelazi phambili ngokuthi baphume esihlalweni.
Manje eZimbabwe yindaba okungenziwa khona kubona zane kuvalelwa kuyini?
EZimbabwe abantu abaningi bakhala ukuthi hayi eZimbabwe udubo layo yiZANU PF lo president uMugabe lento esifana lazenezo. Iproblem ngeyokuthi kwele Zimbabwe into esithi democracy siyifuna isuka kuhulumende ayisiyo into esiyisebenzelayo njalo esiyisebenzisayo. Yikho bengingakhankasa eminyakeni emibili edlulileyo ngisithi hayi abantu kabame kancane ukudinga umbuso welizwe, kudinga ukuthi kuqale kwakhiwe kufundiswa abantu ukuthi kathi nxa sikhuluma ngombuso ophakemeyo wedemokhrasi usetyenzwa njani, usetyenziswa njani. Upresident we-America waqala ekuqaleni sibili beqeda ukubhala i-constitution, bakhe beqeda ukubhala i-constitution wathi hayi phela idemokhrasi le esesilinike yona yinto enhle nxa likwazi ukuthi liyigcina njani. Abantu beZimbabwe singasabali uMugabe leZANU PF balodubo lokuthi idemokhrasi kabayazi ukuthi igcinwa njani njalo abakhokheli bakhangelwa njani ukuthi bangazivusi kakhulu. Kathi singakhangela i-MDC eka-Morgan Tsvangirai, i-MDC eka-Welshman Ncube, iparty kathenda ibithi i-PDP leparty ka-Joyce Mujuru kulodubo liyi-1. Ungakhuluma nomuntu olandela elinye lalamabandla ungakhuluma kubi ngomkhokheli wabo ukuthi hayi umkhokheli wabo akalanto ayicabangayihambi ukuthi uzabusa njani ilizwe. Babe sebefuna ukukutshaya sebelisana lawe, kabakhangela ukuthi hayi wona ukhuluma ngama-policies, ukhuluma ngokuthi ilizwe likhokhelwa kanjani. Bona abalandeli inhlelo zebandla labo, balandela umuntu othize. Yikho la esilodubo khona. Khonokho kukwenza ukuthi wonke umkhokheli acine esecabanga ukuthi yena uyikuqala lokugcina.